Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Sanga na kuze kusene mtuaga zomu tengo mvulo mtaka 23 kunshangula 2023 26 ukolo kunshangula 2023 ikama ngontunga milinku mo ezi hamba pambi li ibanda le triple C li sola amazwi kanobhala jikelele webandla elibusayo kwele South Africa umnumzana Fikile Mbalula yena othi umholi we-Triple C umnumzana Nelson Jamisa uyisikhothamathe seMelika. Abezanu PF bathi lanxa behlulekile ukuvuselela umnotho bakhangelele ukunqoba kukhetho. Ababalisi batshaya indiva amazwi kahulumende awukuthi usebakhuphulela iholo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla eliphikisayo ele-Triple C selisole kakhulu amazwi kanobhala jikelele webandla elibusayo kwele South Africa ele-ANC umnumzana Fikile Mbalula. Yena othi umkhokeli we-Triple C umnumzana Nelson Jamisa uyisikhothamathe seMelika. Ekhuluma ngempela sonto emhlanganweni we-ANC uMbalula uthe eMelika lile njongo yokugenqula umongameli Emmerson Mnangagwa embusweni lifake yena uJamisa okuyinto athe akumelanga ivunyelwe. Uthe uMnangagwa uselethe enye inguquko ebivele ifunwa iMelika eZimbabwe kepha uthi lanxa kunjalo leli lizwe lokhe lifuna uMnangagwa aphume kungene uJamisa. Umbalula wethule amazwi la ngesikhathi uJamisa ekwele South Africa lapho aqhube khona umhlangano lezizalwane zeZimbabwe. Wazikhuthaza ukuthi zibuyele ekhaya ziyevota mhlaka 23 kuNcwabakazi ukuze kususwe izalo PF embusweni ngoba isivoxe yavoxa yadiliza umnotho. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli se-Triple C umnumzana Felix Magalela Mafa.
Akusethu sithina abeZimbabwe kakhulu abebandla labantu iCitizen Coalition for Change elithungamela ngobaba Advocate Jamisa ukuthi iPublic iyabamba umlomo wangaphansi ngenxa yokuthi bayazi South Africa nge-quiet diplomacy leyo eyasitshonisayo ngesikhathi ibandla le-opposition lithungamelwa ngobaba uTsvangirai. Ubaba Mbeki laye kazange eme eqinisweni wasebenzisa ubuqinga wokuthi kule quiet diplomacy. Ngalokho ke ubaba uFikile Mbalula laye njengoba elibandla le-ANC. Kambe ngathini phela i-ANC angithi yi-system ayisiyo muntu. Njalo engathini njengoba bona bavumelana ukuthi bazancedisana ngama-liberation parties. Lawo ayethungamela umhlahlandlela wekucathelana esingathi i-guerrilla warfare ngezikhathi sibuswa ngamakhiwa. Laba abantu yikho libona i-SADC ingananzi ukuhlupheka okwenziwa eZimbabwe ngoba bayavikelana lolimi le lamazinyo, brugwe le bhanti. Yikho ke akwesethusi kodwa abantu beZimbabwe phela yibo abazazikhethela. Hayi ukukhethelwa ngamanye amazwi.
UMbalula uthi njalo uMnangagwa useyilethile inguquko eZimbabwe useguqule lokhu lalokhuya kwaba lobubelo. Kodwa uthi lanxa kunjalo amazwi ayizitha la alokhe efuna ukumkhipha embusweni ngoba efuna kungene umuntu wawo onguJamisa.
Kambe ngabe uyakubona ukuthi sihluphe kanjani, ngatho njani ukuthi ubaba uMnangagwa se iguqulile inotho yona inotho isiwa nsuku zonke idola leZimbabwe seli 129,000 RTGS ayi insumansumane nje umuntu omdala ozama ukutshengisa ukuthi bavumelana bavikelane lezanu PF ngalokho thina asingake sabathini ngoba kule public relations international relations esiyihloniphayo uma engomunye ngabe phela uyaxoxa sitha lo baba uchamisa than ukuhamba public asifuni ukugoromba ngabantu abadala ngoba singakhuluma sebeza kuthi asihloniphi sibona ngani ubaba uphosisile okuthiwa singamapapesi kanti uthini ngabantu abafela emajeli njengabo Sikhala noJacob Kalivume
lona uhambo lukaChamisa kwele South Africa libona luphumelele yini libona bekhona mpela abazaphenduka bezevota ngemva kokuzwa inkuthazo yakhe
uhambo lukaBabuChamisa umuthi abantu bonke sebesithi elections seziphuzile singathi ukukhuluma kwakhe kupha abantu amadlabu zani lo mdladla ukuthi ngabe ama elections akusasa
umnumzana Felix Magalela Mafa Spanda ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le TRC umongameli Emmerson Mnangagwa laye uyaqhubeka ngemikhankaso yakhe njalo ngempela sonto bese chipinge lapho athembise khona uzulu intuthuko nxa engamvotela ibandla lakhe kukhetho olwedluleyo ngo-2018 uMnangagwa wathembisa abantu okufanayo kepha iningi lithi impilo isinzima kakhulu nanku umnotho utshabalala imihla ngemihla sixoxela umnumzana Belief Gawule ilunga lezanu PF
okukhona ukuthi nxa sikhangela isimo somnotho asibuyeleni emuva bitha sikhangele ukuthi lapho sivela khona eduzane lapha kwenzakaleni ngemva kokuthatha uMnangagwa ethatha umbuso sihlangane lezehlakalo ezinjengento ze-COVID i-COVID yiyo ebuye yaphambanisa inhlelo zonke zomnotho ayikhona eZimbabwe kuphela umhlaba wonke jikelele kwazise nje nxa sikhuluma nje sikhangela kathesi lezimpi lezi eziphakathi ko-Russia le-Ukraine zibuye njalo lazo futhi zatshayelela zalimaza umumo wonke okhona umhlaba wonke jikelele into kazimanga kuhle emhlabeni inkomo lakhangela lakwo-South Africa ungabe akhangela eZimbabwe kuphela kusho eZimbabwe kuphela kwinto ezihambanga khona we e-South Africa umakuthelwana bethu khona ukuzima ukhangela esikhathi esiningi imali zezibuya zikuhle zivelele e-South Africa kaletha kula mali awulanamisebenzi khona ngale kade sinto zonke ziwomile uwomile indawo yonke enkomo ngomumo womhlaba hatsho weZimbabwe kuphela yikumnyama kuphela esihlangane lawo ukuthi sithi vele thina sinjalo umkhono wethu vele bantu vele uphansi ubuvele ubhazalele baphinde zahlangana ezihlakalo zenezi ezinyakazenezi kwenze umumo wabamubi ngamani kodwa usukhangela futhi inkomo yokuthi kwesisikhathi kulezinye izinto esimele sizikhangele sizibone ukuthi zenziwa ngabomu ezingathi yisabhotayo ekhona eyenziwayo ngokukhwezwa kwezinto ngabantu abakhweza bengalazi zatho kodwa bebona ukuthi sesilandile election yikho kubi khonaphana nkomo khona kwakwezinto kunjakhono
abamabandla aphikisayo baba Gawule bathi umnotho ubulawa ikwehluleka kwenu ikwehluleka kukahulumende wenu njengezanu PF bathi lifaka imithetho amapolicies angalunganga abulala umnotho kanti njalo bathi lilenkohlakalo kuzanu PF yini libulala umnotho ngokweba inotho yeZimbabwe efana legolide njengalokho esikubone kuAl Jazeera
okukhona nkomo singakhoshwa ukuthi umsebenzi wenkohlakalo lowo xa siwukhangela hayi asingawukhangeli kuphela sithi thina kumbe ngaphi ungakhangela ebantu eZimbabwe la njengola sithani ngangikhuluma ngisithi mina khangela ama-councils even alala aranwa i-opposition i-corruption ekhona kungcolile konke khangela amadolobha anje abo-victors aranwa i-opposition alamadolobha lala ukhangele uzathola ukuthi i-corruption ikhona indawo yonke biithi kuzanu PF biithi ku-opposition konke kuyafanana i-corruption ikhona ngiyavuma ukuthi i-corruption ingeyiye yezinto esezibisele emuva inhlelo zokuvuselela umnotho welizwe imali eziningi zilahleka emsebenzini yenkohlakala. Even emaphoda lapha silahlekelwa izimali eziningi kakhulu ezimele ukuthi ngabe zingena ezikhomeni zikahulumente kodwa zingena ezikhomeni zabantu. Ngokunjalo ke asikhangeleli-ke siye sesiyaphambili futhi ukuthi hhayi ayisiko konke nkomo wokuthi singakhangela sithi thina uhulumende sithi uyehlulekile laphana uyehlulekile ha asikhangeleli umumo wakhona kathi wona njengoba ngisitsho mina ngithi kathi eZimbabwe ndingasala ngaphi imihlaba wonke jikeleze ukhala ukuthi intokazimanga kuhle kumisumo somnotho esibangelwa izimpi zabo-Ukraine labo-Russia ukukhweza amafutha kungakhwela amafutha kumbuse kuphele yonke into.
Umnumzana Belief Gawule ulilunga lezano PF sixoxela ekobulawayo. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ATUZ isiwatshaye indiva amazwi kamphathi Ntambo obona ngendaba zezisebenzi umnumzana Paul Mavima yena othi uhulumende uza kwengezelela izisebenzi zakhe iholo. UMavima utshele iphephandaba leSunday Mail izolo ukuthi iholo leli lizakhutshulwa ngedola leZimbabwe kanye lama-allowances abhadalwa ngedola laseMelika. Uthe bazakhulumisana ngalolu daba lezisebenzi zikahulumende emhlanganweni wabo weNational Joint Negotiating Council. Sixoxele sikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni i-ATUZ umnumzana Themba kuye moyo.
Siyamuzwa lathi uhulumende exoxa esithi uzasengezelela imali ngemali yakweseZimbabwe langemali yase-America. Okwakuqala ngicela ukuthi sithi thina siveleka silaholo lemali yase-America. Iholo lethu lemali yase-America yi-zero cents bese sithola i-allowance ye-COVID le-allowance engelabizo esiyinikezwa nguye uhulumende. Kumali ye-RTGS kuyinhlamba ukuyibiza sithi liholo, kodwa-ke yikho lapho esihlangana khona lo mholo wethu. Phinde sinikezwe enye imali ebizwa nge-$8, kodwa yona ibuya i-RTGS okuthiwa isebenzisa i-rate yamzukwana ifakwa. Ngezinye indlela uhulumende nje uyaxoxa nxa ikhuluma ngokwengezelela abantu imali khona kuvele kungela mali abayiholayo.
Ngiyazi ukuthi kalithanda ukukhuluma njengababalisi ukuthi lihola malini, kodwa nxa ungayihlanganisa imali eliyitholayo ngamadola aseMelika le amadola eZimbabwe ungathi yimalini njalo isilela ngokunganani nxa liqathanisa le mali elifuna ukuyiholiswa?
Empeleni kunzima ukuchaza iholo lombalisi ngoba livele lingekho. Kodwa-ke thina-ke njenge-ATUZ sahlela sabona indleko zethu sazibona ukuthi zidinga i-$1,260 ukuze umbalisi enelise ukudinga indleko ezibalulekileyo. i-$1,260 akusomali eleja phakathi, akula kuzijabulisa ngama-basics akuqakathekileyo okudingakala emuntwini ukuze enelise ukunakekela imuli yakhe. Okwemali esiyiholayo sibili kathesi siyabe sithethisana nxa sikhuluma ngokuthi kule mali esiyiholayo. Akula mali engabala ukuthi iyaholwa ngumuntu, sikhuluma nge-RTGS. Akula mali ongathiwa iyaholwa ngumuntu, sikhuluma nge-allowance. Iholo eliyilo elidingwa umbalisi esiyibiza nje ukuthi living wage i-$1,260.
Uhulumende njengoba esithi akalayo imali eliyifunayo, akula yini enye indlela elingayekethisa ngayo likhulumisane lihlangane phakathi layo uhulumende?
Uhulumende uvala abantu amehlo mntatheli ntungamili mayesithi ngala i-US dollar. Lokhu sikutsho ngoba sibona uhulumende enikeza abantu abangazange bacele imali. Ekuqaleni le muva sambona enikeza ama-MP ama-$40,000, enikeza ama-deputy ministers ama-$350, enikeza ama-ministers ama-$450. Zimali lezi i-US dollar le Tina, sebesicela i-1260. Awukhange lokhu uphuma ama-1260 amangaki ku-40,000. Kungensuku zatshwala lapha simbona uhulumende enikeza amajaji imali engangama-400,000. Enikeza ezinye inkokheli izimali, izimali ulazo uhulumende.
Umnumzana Themba kuye moyo yisikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni yama-Augmented Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ATUZ. Sele kubonile na okusemaphephandabeni. INews Day ithi ugatsha lwePublic Service Commission solulaye izisebenzi zikahulumende zonke ukuthi ziphatheke kuhlelo lokufunzwa imicabango lembono yeZANU-PF oluqoqwe yileli bandla phansi kwesikolo salo seChitepo School of Ideology. Inkundla yeNews Hawks yona ithi umphathintambo bona ngokwethulwa kwemibiko onkosikazi Monica Mtswangwa uziyangisile kakhulu kungxoxo ayenze lo msakazo SABC kwele South Africa ngeviki ephelileyo lapho athe ekhuluma khona ngekhomishini ebona ngokulwisana lenkohlakalo wathi ibizwa ngokuthi Zimbabwe Anti-Corruption Corporation kumbe Company. Kodwa li komishini uxolo, kodwa li komishini ibiza Commission Slobo is Zimbabwe Anti-Corruption Commission. So kuyisikhathi sembiko yenu.
Sezenyikani umasenga lo khuluma ngilaphe obulawayo ephumule emadokini. Hhayi, iZANU-PF siphelele umphako leli sifake ngenyoka efileyo. Abantu abayeke bephiselwa into ezingelancedo lezi ngoba asukuma abantu bayivota ngobuningi baphuma laba abantu ezilongezi kunganamavoti amaningi bazayishile kuleti ento yokhulunywa ngothuma ukuthi abantu beZimbabwe sebekwazi ukuthi umnotho wiswa yizida yiziphi lezo zida waye bebehlula yena ukuthi bazimise njengohulumende wokusasa njalo bona balazo yini isitolo umbuzo ukuthi bona ezabo izitolo zikhiphile yini ezabo izitolo abalazo yini isitolo akekho nesitolo phakathi wawubonke aba zonke nje izigebenga zezanu ke phakathi wawubonke akekho nesitolo yini ezabo izitolo zibiza njani iprice bathengisa ngamabhondi yini yini bathengisa ngamabhondi yini njalo izitolo zabo zichiphile yini umbuzo lowo phakathi likele imibuzo asitele lo lothuma wakhona lo uhlezi umana
mbingelele enkundleni litshona njani basakazi hayi siyayizwa izano umkhuba wayo lokhu iqhubeka ngomkhuba wayo ukuhamba irobha abantu abantu labo bevuma abantu izinyani lomnyanga likhala lisiye emakhankeni abantu abajabulileyo njengalo ubaba engizejabulile ethi khona sokubonakele ukuthi umnikazi ngubani ngicabanga ukuthi yili izinyani lomnyanga elikhala lisiye emakhankeni ngoba izithembiso zezano aziyindawo nje siyazazi sokusele kuphela abangaboniyo emehlweni abayibo abangabe lokhu betshelwa into efanayo for 43 years njengoba limzwile lo mama lo unkosikazi kaChristopher Mtswangwa laye uyafana nje lomkakhe abantu bathathana babuya bafanana nengqondo zabo ethi ma ebuzwa umbuzo owubuzwayo kodwa engaphenduli kuyayangisa ukuba le pride embi engalancedo abantu behlupheka kangaka kodwa yena ngoba esidesutha uze ezokhuluma nje into engayisiyo edelela abantu edelela umhlaba etabantu base Zimbabwe baphila kahle bafundile bafundile ukuyahlala kwamanye amazwe
ngisithu seven ngiyamukhila hayi yancane ngeZimbabwe ethu lapha hayi uzima ukukhona ngesimanga abantu abaloko besathisana zami simo singe emhlabeni yorojo nanga kuzenza yenzeke ukuthi lokuthi kukhoneza yenza ukuthi lokuthi kathesi njengoba lizwe lifile linje akithi hayi nangazi ukuthi thina abantu abamnyama sizobata kanjani umuntu zethu akwazi ezinjani hayi bakithi kasuke sitshintsheni bakithi siphila zibakhazeka lokho kusesathwenzi isizulu lomhlaba umuntu esimbonayo ukuthi vele kanancedo kithi hayi asefotele icembe eliphikisayo kuthi hayi bakithi asisameni ngamandla wonke kiphe icembeleni ngiyacela sibili hayi azoba impilo esiyiphilayo le hayi hayi 5 years futhi iyedoza 5 years futhi kaso
Yabuye kustudio 7 ninjani balaleli lapho alo ngundlovu okhulumayo lapho sinjani lani basakazi okips lapho lakonkomo oplezi nzulu ngifuna ukucebisa ku-honorable uchamisa laphana ukuthi yeyi bangathi nxa kuyabe kuyukuthi bakhuluma enye into babe sebenze etshiyeni zento abayikhulumileyo xa kungathiwa abantu basuke ebantwini kabakhethelwe abantu labo bakhethwe abantu kabafakwe beyibo abakhethwe ngabantu hayikhona ukuthi sebekhuluma into sebengasayenzi ukwenza njalo kutshengisa ukuthi kabatshiyananga futhi lezano bangakuyenza lokho baya bengatshiyananga futhi lezano ngabaqonde eqinisweni lokuthi umuntu abayebeyitshela abantu uyabayenzayo nxa bethe amakhandidethi akhethwa ngabantu ngabayithatha amakhandidethi akhethwe ngabantu ukwenzela ukuthi kungabi lokhu kuxokozela ebandleni ngoba kungaqalisa ukuxokozela lingakhethwa litshintshele abantu into elibayaziseyona libe selibatshintshela abantu abasoze balikhethe
linjani linjani kwistudio 7 balaleli nabasakazi sibonga lo msebenzi elisenzela wona lisitshela izindaba zonke zasekhaya kodwa-ke mina ngedwa ngithi abantu bemathekeleleni kabayekele kuba belokhu berojwa berojwa kulokhu kuthiwa kuzayenziwa lokhu kuzayenziwa lokhu kumbe vele ngingathi mathebeleleni ngithi abantu kabayekele kuba belokhu bevota beqanjelwa amanga ngomnanga gwabo naba belokhu bethi kuzayenziwa lokhu kunini kunini vele kuhlala abantu bevota kodwa kuqanjwa amanga kade kumele kuke kuphume labo bonaba bomhlobo nalo wodwa kuke kungene labo abantu besindebeleni labo bake babuse ngoba kunjenje bazaba belokhu beyakha kibo khona le Mpumalanga thina sihlupheka ngapha emathebeleni
sabona studio 7 sabona studio 7 linjani basakazi bethu ngiyalikhulumisa yita abantu bakithi mani abayekeli ukurojwa mani hayi iqembu lezano mani lihlukumeza abantu kakhulu mani ngokuhlala libaqambela amanga libathembisa izulu lomhlaba lenza lokhu lalokhu maliqeda nje ukuvotelwa litshayi khona liyahamba liyaze libuya after 4 years sokusikela umnyaka yiwanti kuvotwe abantu abazama ukuphuma kikho lokhu mangibeke beyihlukanelezana asizame lokufaka iqembu elitsha esizakwazi ukuthi sikwazi ukubonisana sikwazi ukukhuluma lathi sizwakale ngoba izana akula nto ungabatshela bekulalele phande ukuthi bekurobhe nje bekuqambela amanga
emsakazweni salibonani emsakazweni kustudio 7 ayi siyazizwa lezi ndaba ezikhulumayo basakazi abasha mina indaba yami lapha namhlanje ngikhangelana labo abancintisanayo kucisiwe esimeni sokhetho ngicela mazimbabwe sike sivuse inkobe sike sivotele lathi triple c sike sibone ukuthi yenza kuphi uma utshamise ngawini sike sitshiyane lo mnankagwa sesidiniwe ngesenzo zakhe bantu ngiyabonga nguhilary dube khona phecherezi south endaweni yamantata
ngibulise abasakazi nabalaleli be-studio 7 namafishane okukhuluma igama nguThulani Ndlovu enkaya kundoma esikhobokhobo ngithi ngeke ngithathe ukubonga ubaba uPrince Dube Nkosibanda ngokukhuluma akwenzayo ethi uGawule akahlukane nento zaseHarare kabuye ekhaya ukusuka lesi sikhathi uGawule hhayi uthule mpela uphelelwe ngazi ukuthi aqonde kuphi ngazi ukuthi ayenzeni uyinyoka njenamakhanda amabili owangazi ukuthi aqonde kuphi
kungamazwi abalaleli abasithumele wona ngeWhatsApp. Lawe ungasithumela awakho kunombolo ezithi +1 202 465 Kwezemelika unobhala obona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken uthi ukuhlamukela uhulumende wakwele Russia okwesikhatshana okwenziwe ngumholi webutho elizimeleyo ele Wagner umnumzana Yevgeny Prigozhin kuveza ukuthi izinto kazimanga kuhle kuhulumende kamongameli Vladimir Putin. UBlinken wethule amazwi la izolo emsakazweni we-ABC. UPrigozhin yena okhokhela ibutho elilwa ngokubhadalelwa leli uveze ukuthukuthela okukhulu ngolwesihlanu esithi amasotsha akhe ebeselubhekise eMoscow okuyisigodlo seRussia ngenjongo yokuyakhipha umphathintambo walelo lizwe obona ngezomvikela ngoba esithi ubhombe amabutho akhe alwa kwele Ukraine. Kodwa usuke wahlehla ngoba esithi ubone ukuthi kungachitheka igazi eliningi. UPrigozhin ungumngane lo Putin. UBlinken uthi ukuxabana kwababili laba kuveza ukuthi impi yabo kayihambi kuhle. Sixoxele umnumzana Difa Dube olandela ezombusazwe njalo elwela amalungelo kazulu.
Umholi weWagner laphana uProgression into le ayenzileyo yokuthi ahole abeqembu lakhe noma ahole amabutho akhe ukuthi ahambe ehlasela edrobheni laseMoscow kuthiye abantu abaningi bale confusion eningi kakhulu. Kodwa ke asingakhohlwa ukuthi ngaso sonke isikhathi lapho okusuke khona kube khona impi kuba khona njalo abanye laba babesuke bekhwezela impi leyana abadinga inxeba lokungena ukwenzela ukuthi bayenelise ukuthi baqhubeke lephambili njalo betesta amanzi befuna ukuthi babone ukuthi umfula lo ungabe utshona okungakanani noma ungabe usatshona okungakanani noma isiziva singabe sisaselengwe yini noma ayisekho okuyinto abasebenzise lawa abeWagner ukuthi babone ukuthi kuyeleliseka lokho yini noma cha. Njalo okunye ukuthi bahambe baze bayifika laphana kusuke kwaba ngendlela ezimbili khona ukuthi abeWagner lowo provision waba ngumuntu owayeseduzane kakhulu lobuholi beRussia wabe ngumuntu oseduzane loPutin yikho kwenza ukuthi astadise noma azwisise ukuthi umbuso weRussia ungabe kuwukuthi uxokozele okungakanani okwamenza ukuthi abe legunya elikhulu lokuthi ayenelise ukuthi aqhubekele phambili lokwezama ukuthi ahambe umango lo obekade sewuhambile bese kusele 200 km ukuthi ukuthi afike edrobheni laseMoscow.
Ele Russia lilizwe elilebutho eliqinileyo kanti lilezikhali ezinkulu ezigoqela ezempubhiso. Umlisa lo kahle kahle eqala indaba yakhe ubethembeni.
Umnumzana lo nxa sithi siyakhangela yena okushuthi wakhangela wathemba ukuthi izikhali lezi asazitholayo ayeziphiwa nguye njalo uPutin ngesikhathi encedisa uPutin ukuthi ancedise uPutin ukuthi ahlasele lizwe laseUkraine. Wayesezibona ukuthi yena useqine enough kokuthi yena usengaba ngumuntu osengathi mhlawumbe njalo lokusondelana kwakhe duze loPutin wabona engathi usengumuntu osengangenela elizwe laseRussia ayefika aketule umbuso umbuso kamnumzana uPutin ngenxa yokuthi wayesefunde okuningi njengoba ngikhulumile phambilini ukuthi wayefunde okuningi ngokuzisondeza eduzane loPutin njalo lokuzibandakanya eduze loPutin. Kodwa ke into engangazange wayinanzelela wamisjaja wangasacabangisisa kahle ukuthi ilizwe laseUkraine ilizwe laseRussia izikhali abalazo ezinkulu kakhulu angasoze yinelisi ukuthi azimele.
Umnumzana Difa Dube yisizalwane seZimbabwe esilwela amalungelo kaZulu futhi ulandela ezombusazwe zomhlaba. Sixoxela ekwele United Kingdom. Kwanele mthaka zomuhle likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo 7:30 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30 yimi owenu untungamilinkomo lichone kuhle.